Engunanzelelayo baba kande ukuthi khona amawards wonke lawa abevele ngawe MDC yona leyatshintshayo yaba yi-CC. So lokho kutshengisa ukuthi khona abantu bakulesi yasigaba kusho ukuthi balokhe besayilandela i-opposition. Njalo nje kusho ukuthi khona bona balokhu belengqondo yabo abavele benayo njalo besazi lokho abafuna ukuthi ngabe kungaba ngumphumela. Nxa ngibona empeleni ngo-2023 ngibabona futhi bewina ngoba bakumaintainile lokho. Kodwa engunanzelelayo njalo futhi ukuthi khona njengobana sokunje kusho ukuthi izanu la sokumele ukuthi isebenze nzima sibili kakhulu ukuthi khona iyenelise ukuthi convince abantu bakuleyana indawo. So yikho engunanzelelayo, kodwa ngiyananzelela asibe ukuthi umumo wona ungwawo vele anti uyayikhankasela yona
kulo daba oluhluphayo lezinsuku kubandla le-CCC olokuthi ibandla leli alilangatsha kumbe ama-structures. Pho manje nxa benqoba kukhetho kanje kutshengisa ukuthi ama-structures akhona la awalancedo na ngokubona kwakho?
Iye, udaba lolu olwama-structures baba ludaba oluhluphayo ngoba kukhulunywa ngomthetho. Kodwa-ke ebantwini ngokwakho abantu kabalani lakho, abantu bakhangelele umuntu wabo ababemfuna. So-ke ngendaba yomthetho ngiyabona kuphikiswana ngomthetho, kodwa kakhulukazi umthetho isikhathi esiningi kayisiyo into egoqa abantu. Abantu bona bavele bayazigoqa. Yikho ubona ukuthi lakathesi loba lo engasakhankasanga esebenzisa ingatsha zebandla lakhe esingathi ngama-structures ngesilungu, akuvele nje khona akutsho lutho ebantwini ngoba abantu bona babebemazi umuntu wabo abavele behamba laye. Phela laba bama-structures anti babe besenzela ukuthi nje bathi coordinate abantu babo bakwazi ukuthi khona njengobana silakho structure yethu sile 20 kusho ukuthi already sesile 20 votes. Kodwa lapha kathesi abantu bona laba nxa ubakhangele uyabona ukuthi khona bona balandela into yabo, abalandeli amabhuku, abalandeli umthetho, kodwa balandela umuntu wabo abamfunayo ebacabangela ukuthi khona angabancedisa uhlupho lolu ababhekane lalo. Pho ke mina vele into yama-structures yona ngwayo vele hayi kimi nje ayi vele kayitsho lutho nxa abantu besazi ibanhle ngesikhathi izinto zizinzile. Nxa izinto zizinzile ngoba abantu abaningi babevele bengakhangeli izinto zonke lezi, kodwa kathesi ngobunzima obukhona elizweni abantu bacabangela ukuthi khona bangakhupha lo uhulumende okhona funa izinto zabo zibe nganeno baqala ukuphila impilo engcono. So indaba yama-structures ayisiyo ndaba ebalulekileyo kakhulukazi phambili nakwabantu. Yiwo umbono wami lo, yikho okwenzayo futhi okwenza ukuthi khona abantu bayivote balivotele leli bandla loba lingelazo ingatsha lezo ama-structures lawo.